Soku izika disendaba ku VOA Njebele.
Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyabonga uJonga Khandemiri ngokusipha indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesine mhlaka 3 kuLwezi 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla. Ibandla lezanu PF lithi ngamanga aluhlaza tshoko ukuba baphehla udlakela eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo.
Akulanto vele izanu PF yakhe kwala ukuyitayisa mara kathesi kabonakali ukuthi ungaphi ayakwazi noma ukuthi ungaphi. Njalo baningi abantu abahlukuluzwayo, abanye abanyamalalayo, abanye abafayo bebulawa egcekeni.
Kodwa abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi amalunga ebandla elibusayo ayakwenza lokhu.
Ngifuna ukuhamba mina, ngifuna ukuapply ngihambe somewhere, but ngehlulekile ngenxa yokuthi i-birth certificate yami bathi kayikhanyi, kufuneka ngithathe entsha.
Bayahlupheka abantu abaningi abadinga amaphepha okuzalwa lokunye eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abakubandla lezanu PF bathi ngamanga aluhlaza tshoko ukuba batshotshozela udlakela eZimbabwe ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho olukhulu oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Inhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum leZimbabwe Peace Project zithi liyakhuphuka inani labantu abahlaselwa ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla lezanu PF. Imbiko ethulwe inhlanganiso lezi iveza ukuba udlakela lolu luphehla libandla elibusayo loba kulabanye abakumabandla aphikisayo abakhahlameza abakubandla lezanu PF. Inhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum ithi izehlakalo zokwephulwa kwamalungelo oluntu kusukela ngozibandlela kusiya kumfumfu lonyaka sezifika inkulungwane phose ezimbili 1900. Abakubandla lezanu PF bathi kabayisibo abatshotshozela udlakela lwezombusazwe ukuze sihlaziye lolu daba. UGibbs Dube uxoxe lomnumzana Freedom Murechu webandla lezanu PF.
Kuyinokwenza ukuthi abantu begcine besithi libandla lezanu PF lapha eliyilwe ngani liphehla konke lokhu.
Ukuthi into sengananzela ukuthi konke okubi sokuthiwa izanu PF yezenzileyo konke ngaba le nto embelizweni izanu PF sesisibhayele ukuthi kule blame game vele apha eZimbabwe. Yonke into eyenze yenzekale kuthiwa izanu PF, amanzi engahamba izanu PF, amagesi ehamba izanu PF, umuntu othaya umfazwa kwendlini izanu PF. I-blame game vele sesijwayele and thina njengezanu PF we are not deterred, siya continue to mobilize abantwana and sikhangele ukhetho, we are not moved. The continuous things that we are mobilizing around to an area that the two and the Kuma will be not in the city of violence. The city of Pisa, which not only 23 months, the mayor is a winner, the party is a winner, and the mother of the city of the city.
Yeah, what does the Abona Pelagulavan to our city see about Limalayo, Ematopo, Le Incisa? If a city of Bachari in Pela, but come among the Kumba Janguna.
You can sit on up and we are living around to the Tara of Tarawanda Bachari. But just to receive the Ogutu Moban. Ngoba kwenzakala ukuthi abantu umuntu atshontshelwe manje etshontshelwe then sikambele umuntu amanga mbodlile khonakala kumbe ukwazi ukuthi umuntu ozohamba nge-direction yaleyo. Some of the things are stage managed, angiyali futhi ukuthi kwenzakala kwezindawo kuthiwa abantu bathayiwe, but let's investigate. Bone futhi ukuthi abantu abathaya abantu bangobani, bebanje futhi yebotshe abantu sizoni zani PF kithi konke kube like I said before konke kube kwenzakala ezani PF abanye phakathi kwamaphathawo balama divisions since their parties and bayafuna ukuthi bengaqedelana bengathana khona ngabe bebekwazi bethi siyakwazi vele ukuthi uyadilini zani PF so dilini zani PF abantu bengatrya and settle their scores within their political parties then they just start blaming us thina wona the violent party sam yakhuthaza futhi ontanga ukuthi ate sekhethweni ka-2023 lapha asikhankasweni nini ungasonini ama-political parties ethu imobilize ontanga njengathi abantu bezanupiyefu singasetshenziswa ngizakhulumela especially amayouth abanye abangani bethu abakumanye ama-political parties let's not be used in violent activities.
Umnumzana Freedom Murechu lilunga lebandla lezanupiyef sixoxe laye ekubulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lonkosazana Precious Ndlovu okubandla le-Citizens Coalition for Change ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Kule political party engafuna ukuncintiswa ifuna ukuthi ngayenza yodwa umncintiswano lo angazi ukuthi kuyaku umncintiswano bani ngaso kusenza i-political party ngoba kumele kube yibo bodwa abacontesta ekhethweni kumele kube yethu yibo bodwa abakampenayo kungaba lamanye ama-political parties asencintisa njenge-CCC esithengisa ukungena kakhulu emakhaya nasebantwini sebefika bedlane lona esilubonele esithengisano nematobo naseinsiza futhi kezimbalezeni
kodwa bona abantu labo okhuluma ngabo bayakuphika bathi bona vele kuyabayenza udlakela ungathini ngakhonokho
akulanto vele izanu PF yakhe kwala uyika izamara kathe sikabonakali ayazi ukuthi ungaphi bayakwazi bona ukuthi ungaphi njalo baningi abantu abahlukuluzwayo abanye abanyamalalayo abanye abafayo bebulawo egcekeni sibakhanye kodwa bakaze bavume beyameka ukubuyala izinto ezimba abazenzayo kuhlezi kungumlando womunye umuntu abakaze bona bathathe i-responsibility of the best thing that they do to us kathesi silabo ubufakazi obugcweleyo silayo impikita silawo amavidiyo abo bethwele lezibhamu into mine engakaze ngiyibone ngamehlo ngayibona ematofu kodwa abantu balokhu abesika ukuthi balenza udlakini so abantu akumelanga bebalalele ngoba kwala khona ekuraneni i-economy zelizwe bahlezi bephika ukuthi bayehluleka kodwa sikukhanyele sonke ukuthi bayehluleka kathesi bayenza udlane udlane balwenza from 1980 singakhangele emathebeleleni bayenza i-ground kodwa lanamhla lokhu bayayiphika nxa beyivuma bayivuma nje ukuthi ba-window dresse babrushabrush ezinye izinto kodwa bavuma ukuthi they were responsible for that.
Yes, siyabona njalo lokuthi wena ngokwakho walimala. Usunjani kona manje?
Mina angizange ngilimale kakhulu baba Dube, kodwa nawa ngasuzika edolo nje sengingona. Kodwa abanye abalimalayo hayi balokhu bebuya kubodokotela besiza kubo-review ngoba kulabantu abadala abanye abaqamukayo nokuqamuka khona ngale mato. Siyabona laseyinsizwa silabo honorable tofa abaqamuka nezandla so abantu bayarecover yebo kodwa kunamanye amanqoba angapholiyo babadube asenhlizweni lawa angaphandle physically siyaphola fika wasolve up sikhangele okwakusasa kodwa amanye amanqoba asenhlizweni awaphola.
Unkosazana Precious Ndlovu lilunga lebandla le-Citizens Coalition for Change ubexoxa lo-Gibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo. Sizalethulela okuningi ngodaba lolu singakagqibi uhlelo lwanamhla. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukwele Ivory Coast kumhlangano we-Africa Investment Forum Market Days walonyaka. Lapho inkokheli yamazwe ezwekazi le-Afrika ebuthene khona idinga imali yokuqhuba inhlelo ezithiyeneyo. Umhlangano lo oqala mhla ka-2 kuLwezi ugqitshwa mhla ka-4. Ngaphandle kokudinga imali kukhulunywa ngesivumelwano se-Africa Free Trade Continental Agreement lapho kukhuthazwa khona ukubana amazwe ezwekazi le-Afrika asebenzelane njalo ethengiselana impahla, ukudla lokunye. Ekhuluma kulumhlangano uMnangagwa uthe kunenge ukukhulunywayo ngenotho yelizwe leZimbabwe okungamanga. Uthe amasango kweZimbabwe avuliwe kulabo abafisa ukuqhuba ibhizimusi kilo. Njalo wathi Zimbabwe lilizwe elinothileyo kokunengi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi wezomnotho uMnumzana Rejoice Ngwenya.
Kuliqiniso ukuthi isivumelano esithiwa khona Africa Free Trade Continental Agreement siqondane lokunikeza amazwe uzulu weAfrica ithuba lokuthi bathengiselane impahla zabo, ithuba lokuthi ama-industry abo alungise izinto ezingathengiseka bentshintshana izimali e-Africa.
Kuqakatheke kangakanani ukuba uPresident Mnangagwa abe khona emhlanganweni efana lale?
Kuya uka President Mnangagwa e-Ivory Coast. Kuyaqakathiseka umumo welizwe lethu. Kodwa akudingi ukuthi abe ngumongameli welizwe. Laba o-minister abaqondane le manufacturing, the industry, e-commerce, e-economics, bengakwenza. Kodwa umumo welizwe lethu, ama-policies akhona, isimo sembusazwe, akuqondananga lokuthi i-production, le manufacturing, ibe competitive, esingathi nge-skill competitive, uthi ngincintisane lamanye amazwe e-Africa.
Kungani usitsho njalo, Ngwenya?
Uzabona ukuthi emsikeni ovulekileyo ku-open free market, i-South Africa, i-Tanzania, i-Kenya, i-Nigeria, i-Egypt, Lion, i-Ivory Coast, bale umumo we-economy omi ngcono kulo wethu. Ngoba thina ama-production costs ethu angathi aphezulu. So angiboni ukuthi uhamba kwawo Mnangagwa e-Ivory Coast kunganceda lutho, ngoba vele kasimanga kuhle, asikho kusimo esingathi khona si-competitive esingancedisake nakhona namazwe e-Africa.
So kulokunye kumnyaka le edluleyo esingathi sokunceda umkhonomo weZimbabwe njengokumba ama-diamond, kunganceda yini khonokho lathi ukuba nasime lamanye amazwe?
Kaye lokhu lalokhu nje njengoba sile imigodi ethize singathi khona ngesikhiwa i-value addition ye-chrome platinum, sithi khona ngxenye i-value addition yegwayi lethu i-tobacco, sile competitive advantage. Kodwa ukuthi sibe sikwanisa ukuncintisa amanye amazwe akhululekileyo okungela budlwangudlwangu, i-corruption ethambanisa i-production, abantu abaningi abazimsebenzi sebachiya, abanye ba-Australia, abanye England, e-UK, le-South Africa, hathi asimanga kuhle. Lokhu nje singathi khona iwuqotha nje umoya amahlane.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezomnotho obexoxa le-Studio 7 ngocingo eseHarare. Uhulumende uthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zizavunyelwa ukuphenduka ekhaya lemota umuntu munye ngamunye, kanye lempahla ehlukeneyo kungelanhlawulo ye-customs duty. Uhulumende ukhangelele ukuba abadabuka eZimbabwe abaningi abahlala kulelo lizwe abalama-Zimbabwe exemption permits bazabuyela ekhaya ekupheleni kukaNhlangula ngomnyaka ozayo. UBathabile Masuku usethulela lolu daba.
Umbiko lo wethulwe unkosikazi Monica Mutswangwa, umphathintambo wezokwethulwa kwembiko, othe idale le-cabinet lahlolisisa ugwalo olujulileyo olwalotshwa luhlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana lamanye amazwe kwavunyelwana ukuthi abazaphenduka eZimbabwe kabasoze behlawulele imota zabo kanye lempahla etshiyeneyo umthelo we-customs duty. Unkosikazi Mutswangwa uphinde wathi kuzabunjwa ikomiti ezalungiselela ukuphenduka kwezizalwane zeZimbabwe. Ngaphansi kwekomiti le, kuzabunjwa amanye njalo azakhangela indlela zokuhamba, ukuvikeleka, ukuncediswa ukuthi bathole amaphepha afunakalayo, lokuthi benelise ukuhlala emphakathini. Umfundisi Useni Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, uthi loba lokhu kuzaphathisa ababuyela ekhaya, kumele kulungisiswe ezomnotho welizwe ukuze abantu bathole imisebenzi.
Ngakho ke ukuthi uhulumende usethe izimota zabo zingabhadalelwa iduty lezinto zabo ababuya lazo kuzabanceda abanenxa bephenduka. Kodwa into ebiqakathekile ukuthi ngabe kuba nendlela ongaqhubekela phambili ukuxoxisana lohulumende we-South Africa ukuthi kuyini ongakwaniseka kulabo ke ababe besebenza imisebenzi edingakalayo khona ngale, nxa kungaba le ndlela abangaqhubeka behlala khona ngale South Africa. Into ebiqakathekile njalo yikunanzelela ukuthi ngapha loba abantu bethu behlezi ngale Goli kuyadingakala ukuthi kulungiswe indaba le yomnotho ukwenzela ukuthi abantu bethole ngapha imisebenzi.
Unkosikazi Prudence JZ Moyo olwela ilungelo loluntu uthi lokhu kwamukelekile kodwa okusobala ukuthi abantu abaningi abasoze baphenduke ekhaya.
Kuhle kakhulu, it's very welcome. Kuzoba lula kulabo bafuna ukuphenduka ngoba esikwazi iqinise ukuthi abaningi vele abasoze baphenduke bazohlala bengama illegal until they try to find something else. Kodwa ukuthi bazophenduka hayi afuni bezophenduka. Okuhle nje umntwana angasiza abantu ukuthi ayenzele abantu diaspora vote. I think that's what they want more than bringing back impatients abo free of charge.
Unkosikazi Debra Mukasa ophila ngokuthengisa uncoma lelinyathelo.
Mbone ngathi kuyimfanelo njalo kusemthethweni kuqondile kakhulu ukuthi nxa umuntu sephenduka kibo ebuyele izinto zakhe azisebenzileyo zonke, but nevertheless igovernment ekwenzileyo mbone ngathi lakho kulungile kuqondile kuzayenza ukuthi abantu nxa bephenduka bengatshiyi izinto zabo emuva bebuye lazo.
Abahlala kwele South Africa bathi uhulumende weZimbabwe ubalahlile. Umnumzana Nqabutho Mabhena, umgcini sihlalo weZimbabwe Community in South Africa, uyalandisa.
Bona angani uhulumende weZimbabwe usekhalale izalwane zeZimbabwe ezisebenzisa iZimbabwe Exemption Permit kwele South Africa. Yikho ke sacabanga ukuthi uhulumende weZimbabwe uzancedisa ukukhulumisana nohulumende weSouth Africa. Yebo yeba lutshwane abafisa ukubuyela ekhaya abathokozileyo ukuthi kabasoze babhadale amajuti empahleni zabo, kodwa iningi likhathazekile kakhulu ngoba lifisa ukuqhubeka lisebenza eSouth Africa. Lokho kwenziwe nguhulumende weZimbabwe kufana nalokukhalala izalwane zaseZimbabwe.
Ugatsha lwendaba zasekhaya oluyilo olule ofisi yokubhalisela ingwalo eziqakathekileyo olwe Home Affairs kwele South Africa lubika ukuthi kulabantu phose abazinkulungwane ezingamakhulu lamathuma esitshiyagalombili i-178,000 abadabuka eZimbabwe abaphansi kohlelo lweZimbabwe Exemption Permit. Amaphepha la amiswa ukusebenza okusemthethweni ngompalakazi ngomnyaka ka-2021. Uhulumende wakwele South Africa waphinda wanika abantu laba ithuba lokulungisa amaphepha amatsha kungakafiki ekupheleni kukaNhlangula womnyaka ozayo. Abaningi bathi kunzima ukulungisa amaphepha amatsha ngoba basebenza emakhitshini, emikambo, endaweni zokudlela lezinye ezingadingi ukuba umuntu abe yingcwethi kukho. Uhlangothi lolu luthi kulabantu abafika inkulungwane eziyisithupha kuphela, i-6,000 asebezame ukulungisa amaphepha amatsha okuhlala lokusebenza kwele South Africa. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Sokusele amalanga amahlanu kuphela ukuthi uZulu weleMelika avote kukhetho lokudinga amalunga amadale omabili ePhalamende abalisa ele House of Representatives kanye lele Senate. Ukhetho lolu olwaziwa ngokuthi ngama midterm elections ngolokudinga njalo osibalukhulu bezabelo kanye lezinye iziphathamandla zezabelo ezijeneyo. Okwamanje ibandla elibusayo lama Democrats yilo elilawula amadale omabili. Kodwa uphenyo lukhomba ukuthi leli bandla lilakho ukunqotshwa ngelama Republicans. Lanxa kunjalo abanye bathi akwaziwa ukuzawela khona indukulo xakuxaku ngoba uphenyo soluke lwaveza impumela engaqondanga phambilini kokhetho. Izigaba ezikhangelelwe ngabaningi zigoqela eseGeorgia lapho uSenator webandla lama Democrats umnumzana Raphael Warnock azanqikilana khona lomnumzana Herschel Walker owebandla lama-Republicans kukhetho oluza kwenziwa ngeviki ezayo mhla ka-8. ePennsylvania lakho uphenyo luveza umnumzana John Fetterman owama-Democrats engutshiki lobhanqa lodokotela Mehmet Oz. Izolo umongameli Joe Biden wethule umbiko esesitishini sezitimela e-Union Station khonapha e-Washington DC wakhuthaza abantu ukuthi bayevota ngobuningi njalo bengaze balalela ama-Republicans akhala ngokuthi ukhetho lusoze luqhutshwe ngendlela esuthisayo. Usole udlakela oluphathelane lendaba zokhetho eMelika wathi abantu kumele bayevota ngobuningi ukuze bavikele umbuso okhululekileyo wona athi ulakho ukutshabalaliswa ngama-Republicans.
My fellow Americans, we're facing a defining moment. An inflection point We must with one overwhelming, unified voice speak as a country and say there's no place, no place for voter intimidation.
Vagiti, sisesikhathini esibi. Kumele sikhulume ngazwilinye njengelizwe. Sisola ukwethuselwa kwabantu ngendaba zokhetho. Njalo, sisithi udlakela alulasabelo eMelika. Akukhathalekile ukuthi udlakela lolu luqondiswe kuma-Democrats kumbe kuma-Republicans. Udlakela alulasabelo lapha. Ngiyazi kunengi okufuqa abantu kulolu khetho. Umnotho, ukuhlaliseka, inkululeko lokunye. Kumele sivote ngobunengi. Umbuso okhululekileyo usengozini ngoba oke waba ngumongameli uloke esala ukwamukela ukunqotshwa kwakhe kukhetho olwedluleyo.
Because the defeated former president of the United States refused to accept the results of the 2020 election.
Lo ngumongameli Joseph Biden ekhuluma eseUnion Station khonapha eWashington DC izolo. Ukuhlaziya okwenzakalayo kumncintiswano okhangelwe ngabaningi ngamehlo abomvu eGeorgia lapho uSenator webandla lamaDemocrats uMnumzana Raphael Warnock azanqikilana khona loMnumzana Herschel Walker. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kuleyo ndawo uMnumzana Mbongeni Ngwenya.
Ngokubona kwami nje isimo sangibona ukuthi asikakhanyi kahle nje ukuthi kusuka ngathi kuya ngathi. Kodwa hayi mina ngokubona kwami nje personally bona ngani zingabuyela kuma-Democrats ngoba bembona nje insuku ezidlulileyo hhayi ukukhankasa bekhankasa bengela door by door and bekukhuthaza nje ukuthi abantu nje bevote. Sengilapha ti inkokuma eminyaka kumbe eyi-5 ama-Republicans angikwazi kumbe bakhankasa ku-social media kuphela angikaze mbabone. Kodwa ngoba lapha ngiyake ngibone esibili ase bengena bekhota door by door bezama ngendlela zonke nje ukuthi abantu beke behambe beyivota.
Endaweni eziningi Ngwenya siyabona abantu bakhala kakhulu ngomnotho bathi hayi umnotho kawumanga kuhle njalo bakhala ngebandla lama-Democrats. Bathi hayi limotshile impela lehluleke ukubusa kuhle okubangele ukuthi intengo yezinto ikhwele le inflation layo iqonge ngendlela esiqonge ngayo. Khona ngapho eGeorgia yiziphi indaba abantu abaziqakathekisayo abakhuluma ngazo kakhulu abazazikhangela besiyavota nje?
Mina ngombono wami i-inflation isuke yaqala kakhulu ngoba lami ngumuntu unfortunate thing ngisuke ngibe ngaphakathi kwendaba yangifuna ngoba ngisisebenza ngisizalwa seZimbabwe kodwa ngisebenza la angikhona ukuthi express mina imizwa yami ngoba mina injani kumele ngihambe ngiyelungisa kithi ngale khaya njengoba ukwazi ukuthi ngale khaya kume njani. Kodwa okwangakhethi mina ngokubona kwami inflation yangifuna isingathi sihambe kakhulu ngoba ngibonile lithi nasemaphepheni ukuthi i-federal government izongezelela kafuthi okungangokuthi kuyabe sokungwesihlanu belokhu bekhweza ama-interest rate endaweni ezihlukeneyo.
Ukhuluma ngokuthi kumele uyevota lawe eZimbabwe njengesizalwane seZimbabwe okungangokuthi lapha kawusoze uvote kawulalo lelo lungelo.
Hayi mina lapha hayi angilalungelo lapha lokuthi ngivote. Ngibuza ubuhlungu kuphela ngigqoke u-size 6 kodwa kahle kahle mina ngigqoke u-size 10. Ngiyabe ngikhala ukuphela ngilandela abanye.
UMnumzana Mbongeni Ngwenya isizalwane seZimbabwe esihlala eGeorgia khonapha kwele Melika. Bayakhala abantu eZimbabwe ngodlakela olwenzakala elizweni ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lwamakhansila amalunga edale lephalamende lolukamongameli oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Abakumabandla aphikisayo bathi bathwele nzima ngokukhahlanyezwa ngamalunga ebandla leZANU-PF. Kambe ibandla elibusayo litshotshozela udlakela na eZimbabwe. Ukuze sizwe okuningi ngalokhu uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Chuma okudale leZANU-PF Central Committee kanye lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye Freedom Alliance uchuma usungula lingxoxo
basuke benze ngathi izinto eziyeyoda ezibudlakudla ngoba eyoda ekushaya abantu beyele bukhangela ukuthi kona hlangathi zonke lake langabe kukhona konokala kuyenzakala so labona nxa bebona umuntu yonke ibhlema lezampilo bona sebeqhuka bezihamba besiya ngamandla bekwenza basekwathi kona vele ibhlema seziyabuya kibo so konokwana kuyasilimaza bena siqondemvayele sonkeni ngelizwe eliyi-one ngoba nahlala ngisitsho mina nginje so lapha mina upresident we-CCC utshanisolana ngumuntu ezihlangana laye kakhulu sikhuluma one on one ngaze ngakutho futhi ngathi ona ngelinye ilanga wangena emoteni yami ngamnika imithi sisuka ephalamente ngisiya ngisiya ehofisini yakhe lapho asebenza khona luma lo-chambers abo ngalo and konabo yena wayengo-MDC eight but that time nangowezanu p f kodwa singena imota yinye abanye babo sake sihambe sibilithi yokudla izithwala laphana amabhozo langani sisonkeni kuvelani loku asijana senzane lutho kwami khangele yithi esiphezulu khona ngale and mhlawumbe futhi kuqinisela khona yithi esithola ama-benefits directly ngoba kwesikhathi engihamba ngemoto yangikhona kwesikhathi usetikitini nangikhona velaba abangelalothi abalutholayo not even yona ibhasikile yiyo babhizimela begongodana betshana uzulile kanti umuntu shuwathiwa uyabeolukhutha ngapho ugada konapho nxa usenza into ezinjalo
ye siyamuza ugolide lapha babancube ngena khonapho oselakho
mina ngiyadana baba ugolide ukuthi lina alilaleli inkokheli yenu njengoba usitsho ukuthi inkokheli yenu iyakhuza udlakela lilwenzelani udlakela liyangisa inkokheli yenu liphinde liyangise lelizwe khuzanani lincwebane indlebe lenza into eqondileyo kuyazakala ukuthi ibandla lakho yilo eliphehla udlame yilo elenza udlame ama-NGO awakhulumi manga angeke aphonge usukela ibandla angeke uze eBotswana besukela ibandla elibusayo bethile lenze lokhu so khonokho elikwenzayo yikho okuyinto okubi kakhulu bese ngivumelana la ukuthi kutshana abangatholi lutho angithi uyabona wena Chumuzi Dlela Butepu awutshayi muntu ngoba wena udlile kodwa uthuma labo abanye labo so ke ngicabanga ukuthi kumele abasekeli angaze abasekeli benu Chumi ukuthi ngingabafikelela njani ukuthi ngithi mina they should refuse i-violence abasekeli benu nxa libathuma lini ukuthi lithole izikhundla ngabo kufuneka bame babambane lozulu weZimbabwe babambane lathi esithi udlakela luvi solubuleli ilizwe ilizwe kade sikulama-sanctions kulani ludlakela lonalolo
lina vele njengenkokheli liyabathuma yini golide kumbe kuhamba njani
bona ngani ba umuntu ongenza into enjalo ngomuntu vele oyabe engaphelelanga ongathi ma uthinte ukuthi mahambe eza udlala kodwa njengoba ngitshilo nje mina silabanye abantu yabona ekusapoteni amabandleni lapha silabantu abangama-fanatics abaphokelewe njengama-lunatics ekusapoteni into yabo ababeyisapota yiso esikutholayo konoko and sikuthola indawo zonke and ufuna ukuthi ngikuphile konoko umchekena wami uncube uthi ncube ezilongezi ufuna ukuthi wona ufake i-blame kuzalo tef kuphela awukusokekube lalokhu esizalusoluva ngoba mina nginje so ngani umolo udlame olwe-trip c kusenza ama-biolotics akawathwelufu endlube laphana ngikhankasela ukhansela lapho awakuthina uncobe khona i-trip c kulabantu about five abachayayo ba-admitwa bechayela ngelona bagqoke izikipa ezinzane pf bezihambela emgwaqweni abanye babekhankasa of course abanye behamba abantu komlakabebesebusesaba amalinga yibesesaba ukuhamba bagqoke iligali yayizane pf xam bezihambela njengoba ebe-athakhwa ngabantu abe-tp c so yizinto eziphilayo ezikhona engazibona ngamehlo ami mkhwenyana wami Ncube yike ngutshoyo khona ukuthi na nxa sifuna ukwakha asakheni ngokuvula amehlo sikhuluma iqiniso hashi ngokufuna ukuthabisana ngamanga khonakhona yiko kwezi ukuthi kona abantu bebelokuthi ezinto ezinjalo ngoba bayakwazi zokuthi kona ezimbabwe lapha kabesi ungawona kungezitembi into yonke eglengela izanu pf ungaba nomuntu oyenze lokhu nalokho kuthiyene okubi kuphela konke kuyadha izanu pf ngiyabona izini khonapho ungatshaya nomfazi endlini bazithi izanu pf so yonke into basebe ngifuna ukublame izanu pf and abantu babo ngoba ukhangele so nxabe kubona kusenzakala kanjalo sebesenza ngabomi
ye siyakuzwa kakhulu golide ngena khonapho Ncube nanguyakhuluma ugolide
ye vele esigabeni kungathiwa kulo muntu umahongongwane osenga inkomo zikancube kuyabe kusazakala ukuthi ujayele ukuvelelana yikho khonokho kungabe kuluhlupho kodwa-ke besengisitsho ukuthi i-violence vele by anyone is wrong siyayisola akumelanga yenzakale ubabazala wami. Umgabe wayesenza into efanayo futhi lihamba njengaye, uyabona inkalo mahamba lugege. Lokungabantwana kungathi kuyasukuma kuyahamba uzabona uhamba lugege. Umgabe ubehamba afike ame laphana khwele kupodium athi we say no to violence. Esuka khonapho ubatshelile ukuthi mina ngingakhuluma laphana ngikuTV sithi no to violence, lina lihambe liyetshaya abantu umhlaba wonke uzabuzwe ukuthi umgabe ubekhuza iviolence. Kodwa uyiphekile yena athi nxa eyiphekile ayeyikhuza. Yikho khonokho kumele ukuthi likwenze kathi lina alila discipline njani ukuthi abasekeli benu libakhuze.
Lapha lizwe umnumzana Nhlanhla Moses Ncube wenhlanganiso ye Freedom Alliance lo mnumzana Joseph Chuma okudale le ZANU PF Central Committee bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7. Olivalelisayo ngugaino kumede Saidi.